kulobufakazi obuqine kakhulu obukumavido abona umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uSheveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uSheveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe, efake lezandla esikhwameni, enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le esiyibonileyo ibistrong kakhulu lokuthi ijury layo ma ikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguSheveni. Idefensi kaSheveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. Idefense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lowo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestifya laye njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguSheveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcine esifo. So i-case ye-defense mina ngiyiboni ngathi i-weaky kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile, yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaSheveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi wadisturb amapholisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela leyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulosisi lo owe-911. Usisi lo owe-911 ngoba uDlayi wabona ukuthi into yenzakala laphana akusiyo, waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani, eripota amanye amaphoyisa ukuthi into yenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lokhu okwenziwa ngulo bhuti we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi heyi into yenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi engibone engathi ubufakazi bakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu, onguyena wathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ubufakazi bakhe bebuqinile ngoba ube-emotional, bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba uyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi bakhe buqinile ngoba la majura layo azobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi layo lo bhuti we-martial arts ngoba ubhuti we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifanaka lezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.